Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Kolamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7. Ngomvulo mhla ka 6 Nhlolanja 2023 uMphathisi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bazabasebenzisa zabasestata, abantu bebotshwa balama-drugs, abantwana babebhema lapha. Kuyabotshwa wonke umuntu obhema ama-drugs, lo sebenzisa ama-drugs, kodwa sifuna ukuthi ibulawayo ingabi lama-drugs. Obhemayo uyabotshwa, othengisayo uyabotshwa, olimayo uyabotshwa, bonke bayabotshwa. Esibadinga kakhulu kuyilabo abasaplayayo.
Amapholisa akobulawayo namhlanje asungule uhlelo lokufundisa uzulu ngengozi kanye lobubi bokuthatha izidakamizwa, ukuthengwa nokuthengiswa kwazo.
Imgwaqo yakobulawayo mibi sibili, isingani yi-death trap, ngoba ungagijima kubi, ungatshaya ipothole, hayi imoto yaphenduka.
Uhlangothi olulawula ngemithelo yezimota lokulungiswa kwemigwaqo olweZimbabwe National Road Authority NARA lucalwa yikhansile yakobulawayo lezakhamizi zaleli dolobho ngokwehluleka ukulungisa imigwaqo. Kuthi amabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Zimbabwe athi umongameli Emmerson Mnangagwa akumelanga kuqule ugwalo olwe delimitation report alunikwe ngabe-ZEC ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa akobulawayo namhlanje asungule uhlelo lokufundisa uzulu ngengozi kanye lobubi bokuthatha izidakamizwa, ukuthengwa lokuthengiswa kwazo. Bebemisa izimota lamabhasi athwala abantu abavela lokuya emalokishini aleli dolobho bekhwathaza impahla bedinga izidakamizwa abathi sezidale umonakalo omkhulu ezimulini ikakhulu kwabasakhulayo. Kubika intatha lezindaba yeStudio 7 uEzra Chizasibanda.
Uhulumende weZimbabwe usungule lolu hlelo ngeviki ephelileyo eHarare ngaphansi kwesihloko esithi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. See something, say something. Kulandela kumemetheka kokuthathwa kwezidakamizwa ngabasakhulayo. Unkosazi Fadzai Marobatsanga, ngumsekelo womqondisi ugada kahulumende olubona ngentuthuko yezabelo, uphatheke kulumkhankaso emele umphathintambo wedolobha lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube.
Silapha ukuthi sizokhampena against i-drug abuse eyenzakalayo esigabeni sethu lapha kobulawayo. I am sure it's also happening elsewhere. Ama-drugs ayingozi kakhulu ngoba isizwe sethu sesiphelile. Siyananzelela ukuthi abantwana bethu akuseze kube ne-future nxa besebenzisa ama-drugs. Siyacela kakhulu ukuthi bonke bona laba abasebenzisa ama-drugs bacetshelwe emapholiseni. Amapholisa kasoze ahambe ekhuluma ukuthi khona nguzibani ositshelileyo. Sizama ukuthi senqabele isizwe sethu lapha eZimbabwe.
Isikhulumeli samapholisa kobulawayo Inspector Bednico Ncube uthe ngemva kwalomkhankaso bazaphuma ijumo bebopha abantu abathatha lokuthengisa izidakamizwa.
Abantu bazabasebenzisa zabasestata, bebotshwa balama-drugs. Kuyabotshwa wonke umuntu obhema ama-drugs, lo sebenzisa ama-drugs, kodwa sifuna ukuthi ibulawayo ingabi lama-drugs. Obhemayo uyabotshwa, othengisayo uyabotshwa, olimayo uyabotshwa, bonke bayabotshwa. Esibadinga kakhulu kuyilabo abasaplayayo.
Ubheki Inkomo ngosakhulayo leminyaka engamathumi amabili lanye uthe yena ubenatha kakhulu okudakayo kodwa usethole usizo sencediswa yinhlanganiso ye-Active Youth Zimbabwe ukuthi athiyane lokudakayo.
Impilo yami vele esinye ukuzijabulisa nxa ngithaya isemsebenzini ngicabanga ukuthi akumele nathi ukuthi ngize ngidaka ilanga litshonile, ilanga ukuthi lingihambele kuhle. Ngiyabe ngibona kuyawumele kube lotshwala phakathi. Ya, kuswelakala kumsebenzi kakhulu kwabatsha. Ngibona yikho ukuthiwa kuba kubatshotshozela ukuthi kuswele into zokwenza, akula ama-recreational facilities amaningi elizweni. So abatha abaningi vele ngathi sokuyifashion njalo le-social media.
UMichelle Dube oleminyaka elithumi lasishiyagalombili 18 uthi abatha kumele benzelwe inhlelo zokubafundisa ngobubi bokuthatha okudakayo.
Indawo yama-drugs isihluphile kakhulu sibili because ama youth ayaphela especially ngesikhathi khathesho kumele siyevota ama youth ayaphela siyarijiseka angihamba nje khona phana emalokishini yadlulela lebelibabona emakhoneni besenza into zona lezo and akulunganga I wish kungaba lo ngama program also esingafundisana khona ngezingozi zama drugs and all those other things.
I-Active Youth Zimbabwe Drug Prevention Services inhlanganiso encedisa abatsha abathatha izidakamizwa ukuthi baphume kuzo. URomeo Machazi osebenzela inhlanganiso uchaza inzathu ezenza abatsha bathathe okudakayo.
Ku-age group ka-11, 12, 13 kuba yi-peer pressure. Abanye baye besithi bafuna ukukhupha izitress ngenxa yema-problems abahlangana lawo kuma-family setups. Abanye siyananzelela ukuthi it's lack of entertainment. Akula ma-recreational centers. Ngiyakhumbula kudala i-city council ama youth centers ulama swimming pool bomakhandeni lovezi popoma whereby thina we used to go there siya swim attend ama entertainment activities khathesi left due to lack of ama recreational centers lendawo ekufanele abantwana bebe behlangana kizo be socialize ukhanya zikho lezo ndawo lokhu kungaba nezinye zezimbangela
intsha eningikhala ngokuthi ayilamsebenzi njalo ayilalutho lokwenza ngakho bagcine bebanjwa ngamandla ukuthatha izidakamizwa bezama ukuqeda ukucabanga kunye lokuzilibazisa. Udubo lwezidakamizwa lusabalele hathi kobulawayo kuphela kodwa lusemadolobheni wonke yasezimbabwe asethwele nzima. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyango opheleleyo wasise ngokusungulwa komkhankaso wokulwisana lomkhuba omubi lo ukusetshenziswa lokuthengiswa kwezidakamizwa owe-National Anti-Drug and Substance Abuse Campaign ukuvimba ukubemetheka lokuthatha kwezidakamizwa ngabasakhulayo. Ngimele Studio 7 kobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Uhlangothi olulawula ngemithelo yezimota lokulungiswa kwemigwaqo olweZimbabwe National Road Authority zinara lucalwa yikansile yakobulawayo lezakhamizi zaleli dolobho ngokwehluleka ukulungisisa imigwaqo lokupha ikansile imali yokulungisisa imigwaqo le. Izinara iphinde yakhuphula inhlawulo yokusetshenziswa kwemigwaqo kuma-toll gates uZulu azwazokhona ukuba imali ebuthaniswa lapha ayihambelani lesimo semigwaqo ezweni jikelele. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntathe lezindaba yethu Anastasia Ndlovu.
Imigwaqo yakobulawayo imadlephudlephu abezimota nabahamba ngenyawo bathwele nzima ngamagodigodi asemgwaqweni kungaba semalokitshini ngitsho lasenzikini yedolobho. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Sithabile Ndlovu ngomunye wabakhala ngobubi bale migwaqo.
Imigwaqo yakobulawayo mibi sibili isingani yi-death trap ngoba ungagijima kubi ungatshaya ipothole hayi imoto iyaphenduka ungatshaya ipothole uyaqamula ama-springs onke amaviri akula mgwaqo wona olethar ungakhangeli luveve rodiyana ayihambeki ukhangele usisili uvaliwe ukhangele wonke ama-roads angena phakathi akula wona umgwaqo oyi-1 uma siye phambili oyi-main road awuhambeki vele kobulawayo lapha akula mgwaqo.
Umsekeli kameya obulawayo uMlandu Ncube uthi sebelungiselela ukumangalela izinara ngoba ingabaphi imali yohlelo lwe-Emergency Road Rehabilitation Fund ngesikhathi.
I-challenge vele silayo enkulu kakhulu yikuthi izimota zihamba emgwaqweni wakobulawayo njalo zibulala imigwaqo yakobulawayo kodwa nxa usukhangela ngapha abathatha imali izinara and izinara ifuna ukusinika imali ngesikhathi sayo njalo imali eyifunayo ngoba ungakhangela sometimes uyathola ukuthi izimba or amanye amakhaya ama-RDC ayaphiwa imali ephosa ilinganela yakobulawayo. Zingaki imoto ezirejistere kuma-RDC compared ezirejistere emadolobheni. So thina sithi amandla okuthela izimota kaphenduke emadolobheni ukuze imigwaqo ilungiswe.
Umabhalani weBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube ugcizelela okuthiwo nguNcube.
Udaba lokwabiwa kwezimali ezabelweni ezithiyatshiyeneyo lusuka lube yiDube elizweni leZimbabwe nxa sikhangela kathesi ukuthi izinara iyathatha isikhathi eside ingazange ihambise imali okumele iyelungise izindawo ezithiyatshiyeneyo. Yikho ke soku-afektela edolobho lakobulawayo ukuthi kuyathiwa kule mali engaka ezabuya edolobheni kube sokusithi ngemva kwesikhathi eside kube sokubuya-ke imali yakhona sisiba yingconisana khonokhana-ke sokubangela ukuthi amadolobha amaningi ufica ukuthi imali ababeyithembile ukuthi yezaphathise ekulungiseni kwemigwaqo igcine sibuya so isikhathi eside njalo ibe imali engaguquwanga isisindo sayo konkana kwesobangela ukuthi kwenziwe nje indawo.
Onwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube usola ukusebenza kwezinara ethi imithelo ebuthaniswa kobulawayo eyemigwaqo inenyi kodwa iphenduka ukuzolungisa imigwaqo isiyingcosana.
Eqinisweni nje vele izinara kayisebenzi, kuyafana nje lokuba lozesa lozinwa kwaba izinto nje zokubamba zonke izinto zithathwe zisiwe eHarare lapho zifike zachithwa khona yibusela, yi-corruption lakho konke khona lokhuyana okungcolileyo. Imali ephenduka isuka eHarare nxa uyiqathanisa lale abayibutha kobulawa incane kakhulu, ngeke yenze umehluko emigwaqweni. Eningi yakhona vele iyebiwa endleleni iyatshontshwa ingakafiki kobulawayo, iphelele ezandleni ezinamathelayo ingakafiki ekusebenzeni lokho efanele ukusebenza. Ngakho-ke kumele kudilizwe izinara, kudilizwe izinwa, kudilizwe uzesa, kwakhiwe kabutsha into ezizasebenzela abantu ngendlela efaneleyo.
Isikhulumi sezinara umnumzana Tendai Mugabe uthi bona bayakhupha imali yokulungisa imigwaqo kodwa abazi ukuthi kungani ugatsha lwezemigwaqo lusehluleka ukulungisa imigwaqo kobulawayo, ngoba kunyanga edlule kule mali ephumileyo yokulungisa imigwaqo abayini ngeze amakhansili aphose afike ikhulu 93 elizweni lonke eyizigidi ezedlula amakhulu amabili lengxenye amadola eZimbabwe i-266 million zimdola. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Amabandla ezombusazwe yaphikisayo kwele Zimbabwe athi umongameli Emmerson Mnangagwa kumelanga aguqule ugwalo olokwehlukanisa imingcele yokuvota oledelimitation report alunikwe ngabe Zimbabwe Electoral Commission ngeviki edluleyo. Batsho lokhu ngoba sokuqhamuke ukuxokozela ngemva kokuqhutshelwa kukamongameli Mnangagwa ugwalo lolu ngabe zeke. Abanye ababaphathi ntambo bakahulumende wakhe babikwa befuna uMnangagwa aguqule ezinye iziqa zedelimitation report le ayinikwe yizeke. Abaphikisayo bathi uMnangagwa angenza njalo uyabe ephambana lesisekelo sombuso welizwe. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Prince Dube kosibanda okukomiti ehlolisisa ugwalo oluhlolisise ugwalo olwe-preliminary delimitation report othi yena uMnangagwa akumelanga kuqule akwethulelwe yizeke.
IZimbabwe Electoral Commission uma ingaqeda ukulungisa i-preliminary report yayo okusemthethweni ku-section 161 we-constitution yeZimbabwe, uthi yena kufuze ukuthi beyithathe leyo report beyinikeza umongameli. Umongameli kufuze ukuthi leyo report ayihambise ephaliyamende. Ephaliyamende ke idale lephaliyamende liyaphiwa amaviki amabili 14 days eyokubona yokubana icubungule leyo draft preliminary report. Yikho okwayenzakalayo ke lokho, iparliament ingaba la ma recommendations efuna ukwayenza, iyawathatha lawo ma recommendations iwabisele njalo ku president ukuthi ewadlulisele phambili eye ku Zimbabwe Electoral Commission. Laye ke umongameli uyavunyelwa ukubeka awakhe ama recommendations kumbe ama comments nge draft preliminary report yona leyo ebese kuhambisa ku ZEC. IZEC ke ngemthethweni ivunyelwe ukuthi khona ibisikhangelisisa ke ama recommendations ayizwe iParliament kanye lomongameli, ibisi tshintsha lapho kufuze ukuthi tshintshe khona. Eyabisi kwenzile iZEC yiyo ifinal report.
Ye esikuzwayo khonapha ke Spanda ukuthi okhanjiswe iZEC kumongameli yi draft report, kambe khonapho ke angaguqula yini okuminyethwe khonapho ke kuripoti nale.
So iripoti eyamukelwe ngubaba uMnangagwa ngolwesihlanu yiyo ifinal report evela kuzeke. Akula muntu osavunyelwa ukuthi ayeze ikomenti kumbe ethi lokhu ngiyakusola kumbe lokhu kunjani. Lokho asebekufakile abezeki yikho osokukhona. UMnangagwa ke ngomthetho uvunyelwe ukuthi phakathi na kwamaviki amabili amalanga alithumi lane ethathe leyo report eyifake ku public gazette ibisi siba ngumthetho ukuthi ama boundary asetshenziswa kulomnyaka yiwona lawa ukuthi umnangagwa kangayekela ukwenza khona lokho mbona ngani kuyaziwa kusobala ukuthi umuntu ongumongameli angayekela ukulandela isekelo somthetho iconstitution yalelo lizwe alibusayo yikuyini okwenzakalayo kuye
lo ke umnumzana Prince Dube kwesibanda oyebandla le Citizens Coalition for Change ubexoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare Studio 7 kayinelisanga ukuxoxa odaba lolo lesiphatha amandla sikaHulumende. Kodwa uGibbs uphinde waxoxa lo mnumzana Believe Gawule olilunga lezano PF.
Okukhona ukuthi umongameli uzaba lakho ukuthi alandele izixwayiso ezikhona, akhangele khonoko okukhona, ase-exercise amandla akhe nge-report le, ayamukele kumbe ayilahle. Ngokunjalo angisoze ngithi mina ngithi uzayilahla kumbe uzayamukela ngoba izizathu zakhona ngingazazi. Lokunye njalo engikukhangeleyo ukuthi mhlawumbe uzayamukela ekunye kwakhona okulethwe i-commission ngoba ngimzile ukuthi igumba ekhuluma ngesikhathi eyamukelisa umongameli ukuthi uthenge. Ukhulumile wathi yes kukhona abakuthe bakukhangela akade kuyikho kade bemele bekukhangele njalo bekulungise. Njalo khonoko njalo okunye kwakhona abakwenzayo babukenze ngezizathu zakhona abazibekileyo ukuthi mhlawumbe ngenxa yomongameli ngazamukela kumbe ngazamukela yiyo into engiyibonayo nge-report le.
Lo ke mnumzana Believe Gawule ilunga lezano PF limuze xoxa lapho lo Gibbs Dube Studio 7 esecholocho. Kwezivela kwamanye amazwi ngamafitshane, abezomvikela bakwelemelika basebenzise indizamshina zebutho ukudubula bewisa ibhaloni lensoliza kwele China ngomgqibelo ngesikhathi selindiza phezu kolwandle olwe-Atlantic Ocean emkhunjini wesigabeni se-South Carolina. Iziphathamandla zikamongameli Joe Biden zithi ibhaloni le ibisisetshenziswa ngabe-China ukuzocupha ulwazi. Njalo lesi yisenzo sokwephula lokungahloniphi isizwe saseMelika. Kufe abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1300 engozini yokuzamazama komhlaba kwele Turkey langenyakatho yele Syria. Inkulungwane lenkulungwane balimala ekudilikeni kwezakhiwo emadolobheni amaningi emazweni womabili. Izincwadi zezempilakahle enhlanganisweni eye-Epilepsy Support Foundation zithi sokulokuqonga kwenani labantu asebephumela egcekeni ukuthi baphila lesimo se-epilepsy asebedinga uncedo. Intethelo zendaba yethu uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Abe-Epilepsy Support Foundation babika ukuba lokho kungabe sokubangelwa yikusabalaliswa kolwazi phezu kwisimo se-epilepsy bethi okunye kwakho kuqiniswa ngenhlanganiso zezindaba. Unkosikazi Nandi Mpofu walenhlanganiso uthi limikhankaso iveza intuthuko ejabulisa kakhulu kudaba lokulumikisa uzulu ngesimo se-epilepsy eZimbabwe.
Songazani imfundiso sisiba khona ikakhulu i-awareness yisingazani si-improve. Okwakuqala ungakunanzelela kuma-radio lapha hawu sebekhuluma sibili befundisa i-public nge-epilepsy.
Uqhubeke ethe ukuthuthukiswa kwembiko okunje sokubangelelo kwengezelela abakubonayo kulabo asebesukuma besiyadinga usizo.
Kukho okubonayo ukuthi lanxa uhamba esibhedlela ikakhulu engutsheni usananzelela ukuthi inamba yabantu abalethwa khona ngale abale-epilepsy banesengazani sikhwelile. Okutshengisa ukuthi phandle lapha abantu sebenjani sebelolwazi ngezithuthwane.
Uthi njengenhlanganiso bakhuthaza omama ikakhulu ukuthi bethole uncedo lwemithi belaphisa abantu babo bephinde bebanikeze ithuba lokufunda kulokubafihla ezindlini. Omunye umama okhethe ukuzibiza ngegama lokuthi nguNapayida olomntana olalesi simo ngomunye othatha amanyathelo anje. Yena ke uthi umntana wakhe kasela ama attack kangako ngoba ethola amaphilisi izikhathi zonke, ethi udubo kuphela ikuthi atholakala kude lawo maphilisi.
Sathola khona kukhatshana, uwathola esibhedlela zehulumeni kukhatshana, sisuka sibe lobunzima bona lobo ukuthi uhamba sabe sesihamba nzima, kodwa hhayi uwathola amaphilisi besiwathola kulezi nsuku bekusiba lula nje.
Ukhuthaza abanye abazali ukuthi bengabovalela abantu babo abale-epilepsi ezindlini kumbe ukugijimisana lezinyanga ngoba uncedo lukhona ezibhedlela. Unkosikazi Isabel Maphosa laye olalesi simo uthi umuntu ulakho ukusikontrola sibili, ethi yisifo esasivele sikhona lasendulo lasezikhathini zeBhayibheli, okuthi asimangalisi, kudinga nje ukusamukela nje umuntu azinathele amaphilisi kuhle ephile.
Wena wedwa spiritually accept ukuthi you have that disease. Njengabantu abale HIV positive,
Umnumzana Tawurai Kajiki okhokhela imisebenzi ye-Epilepsy Support Foundation uthi uhulumende uqhuba kuhle kudaba lokutholisa amaphilisi lemithi edingakalayo, ethi bazabamba umhlangano lugatsha lwezempilakahle ukuba imithi enje itholakale iseduzane lozulu, ikakhulu emaphandleni lendawo ezihanqe amadolobha, ikakhulu kumakliniki, ukuze kube lula kumuntu wonke ukuthola uncedo lolu. Uthi okwamanje baphakathi kokuhlolisisa inani labantu abaphila ne-epilepsy eZimbabwe ngoba lelo nani lingakabi khona eliqondileyo, ethi ukuthola lumbiko kungaphathisa lohulumende ukuze enelise ukuhlela isilinganiso semithi edingakalayo lo mumo wenani labodokotela abazingcwethi emkhuhlaneni ephambanisa ukusebenza kuhle kwengqondo ama-neurologists abangenelisa-ke ukuthwala lumsebenzi kalula elizweni lonke. Ngimele iStudio 7 Harare, ngumak Peter Ntambe.
Amalunga enhlangothi zabachuphi abadabuka emazweni ehlukeneyo awezwekazi le-Afrika ukugqokela ole Central Intelligence Organization CIO olwe Zimbabwe kade bebuthene esikolweni sale Botswana eHarare ukuhlaziya isimo sokungahlaliseki ezwekazi le-Afrika lezomvikela. Intethe lezindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umhlangano ogqitshwe esigodlweni seHabron kwele Botswana ngomgqibelo ubona abacuphi abadlula amakhulu amahlanu i-500 abasuka emazweni atshiyene e-Afrika behlaziya okunenge okuqondane lo msebenzi wezomvikela. Lokhu kugoqela ukungahlaliseki okukhona emazweni atshiyeneyo okufana lodubo lwamalicatsha, ukungeniswa kwezidakamizwa, ukuzingela ungekho emthethweni kanye lokuthunjwa kwabantu besiyagxilazwa kwamanye amazwe. Ekhuluma kulo mhlangano umongameli Mokgweetsi Masisiwa kwele Botswana uthe indikimba lonyaka ethi Food Security, Conflict and Peace in Africa iqondile ngoba ikhuluma ngesimo esikhona kulelizwekazi.
Given the mandate to protect life and to build and sustain stability and tranquility within, between and among nations, the theme of food security.
Sikhangele umsebenzi wenu wokuvikela impilo, indikimba ethi Food Security, Conflict and Peace in Africa iqondile ngoba okunye ukulwisana okukhona e-Afrika kubangwa yikuswelakala kokudla.
Umgcinihlalo omutsha wenhlanganiso yabacuphi ye-Committee of Intelligence and Security Services of Africa, umnumzana Peter Makhosi, uthi imihlangano enje ibanika ithuba lokucebisana ngalo msebenzi wabo wezomvikela.
Our job is to look at the challenges that we have in Africa.
Umsebenzi wethu ngokuhlaziya ubunzima esibhekana labo emazweni atshiyeneyo kwele Afrika. Bese sibikela inkokheli yethu sikhangela ukutshiyeneyo ngelihlo elibanzi.
Lanxa abohlangothi lwe-Central Intelligence Organization bakwele Zimbabwe labo kade bekhona kulo mhlangano kulokhe kulo mbono ethi bayesatshwa nguZulu ngoba bengazi imisebenzi wabo sibisibili, bevame ukusetshenziswa bebandla elibusayo ukuhlukumeza uZulu kulokuthi bakhangele ezomvikela welizwe. Isikhulumi sebandla le-MDC umnumzana Witness Dube uthi uhlangothi olwe-CIO yena olubona lusebenza kuhle.
Sibona engathi nxa sikhangele njengebandla
eziphathelane lo lamalwa ecatsha iterrorism, eziphathelane lezidakamizwa esingathi ngama drugs, lokuphathelane lokuthunjwa kwabantu esingathi human trafficking, izinto esingalahlupho lazo thina emphakathini, okutshengisela ukuthi ugatsha lwethu lwe-Central Intelligence Organization luyasebenza.
Kodwa uDube uthi i-CIO lokhu ithathwa njengohlangothi olungaphathi kuhle uZulu, ngakho lokhu kumele kulungisiswe kuguqulwe ukusebenzelana kwabo loZulu.
Okudingakalayo yikuthi lulungisise ubudlelwano balo labantu beZimbabwe, ikakhulu sikhangela ukuthi ugatsha lwabo olukhangela ngezombusazwe luke lwaphatheka kumbe lwake lwaphatheka kumbe luyake luphatheke kwezepolitiki ngendlela engajabulisi abahlali eZimbabwe. Ngakho kumele balungisise ubudlelwano babo.
Ngumhlano osanda kuphela eLebotswana elikhetho kuba umgcini hlalo wabacuphi kokumnyaka ngemva kokudedelwa ngele Egypt. Umhlano wabacuphi ukwamiswa ukubuthana mathupha kweminyaka emithathu edluleyo kudalwa ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Lo nyaka lumhlangano wenziwe ngaphansi kwendikimba ethi Food Security Conflict and Peace in Africa. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kweLebotswana.
Kulabanye ababesithi kumele bonke abantwana abazalayo behlole ukuba lufuzo kumbe iDNA ukuze kwazakale oyise uqobo kulandela uqonga kwenani labatholakala besondla abantwana abangasibo babo. Kuhlelo lokuhlola abantwana olwenziwa kubomabona kude luveza inani labomama abaningi ababesithi abantwa babo ayisibo ngababo ngabo kumbe abathandwa labo kodwa impumela iveze kubana kuyabe kungasiqiniso. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngalezi nsuku ngokungathembano sokukhona lalokho esesihubona kathesi ukuthi abantu abasenakho ukuzibamba, ye kungaba into enhle kakhulu ukuthi kube lo mthetho lo njalo nje futhi uhulumende lokho kwama-DNA akwenze ngaphandle kwembadalo, kube nje indlela esubsidizwayo uhulumende abe nguyobhadala lokhu ukuthi wonke umuntu oyabe beletha adlule lapho ku-DNA test. Lokhu ngikutsho ngoba sokunenge isikhathi sesisinenge abantu begcina abantwana abangasibo babo, kodwa omama bekwazi ukuthi kayisuye walapha ekhaya. Pho-ke hhayi, lami ngomunye osekelayo kakhulu ukuthi ngabe kuba lo mthetho oqinileyo sibili, njalo uhulumende afake indaba ye-DNA test leyi ibe into e-free ukuze wonke umama wonke umntwana lo baba bathestwe uze wazakale ukuthi umntwana lo ngwalapha ekhaya.
Kodwa ke nxa sikhangele lokho okwenzakalayo, nxa sibona uhlelo oluphumayo kumabona kude okwakathesi olutshengisa khonoko okwe-DNA, kukhanya osisi abaningi bayabe begcine abantwana besithi ubaba ngulo kanti kungayisuye. Ukubona njani ukuthi kukhanya baningi kakhulu batholakala besenze njalo, kungakubangelwa yini lokho?
Ye, nami ngomuyo olukhangelayo lolu hlelo, ye khona kuyayangisa kakhulu ukuthi abantu abasathembakalanga babagande. Yikho sithina ngabe uhulumende uyabeka ukuze iDNA leyi ibe into e-free kwenzela ukuthi kungabi khona wonke kokuhluphana konke lokho. Ukuhluphana kube khona ekuqaliseni, kodwa nxa suhle zilomngakho selizihlalele kuhle selisazi ukuthi hayi lokho, hayi laba bantwana ngabantwa bethu, laba bantwana hayi ayisibo bethu. Kuhle lakho kakhulu ngoba nxa uzumthethe lo mama ukwazi umntwana lo wasuwo wakho, kubonani mina kungcono kulokuthi uthi ngowakho yena engasuwo wakho, bekanti sokulaphayana ube sokuzovela ukuthi kasuwo wakho. So ke yinto embi kakhulu leyo, yinto engalunganga kakhulu leyo because it ngabe uhulumende uyafaka umthetho ngafaka umthetho iDNA ibe into efree ingokungachajwa umuntu kodwa kube indlela yokuthi bonke abantu abafisa ukuthi abantu babo bayetestwa kumbe abafazi babo bayetestwa kumbe umkabo labo madoda bayetestwa utestwe nje free kungabhadaliswa.
Umnumzana Greta Vodlosa Sibanda yingcwethi kwezamasiko bexoxa ecingweni leStudio 7 eseGweru. Olivalelisayo noPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.